siyababonga ke uMavela sikanye lo Chris ngokusinika izindaba ngolimi lesingisi. Siyalambulela ku Studio 7 ngolesibili emhla ka 2 Ncwabakazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu uPraxitus Jeremiah endabeni zethu lamhlanje.
Tina sisebenza ngabanye njengoba ngikhuluma kanje so kula abanye bethu base High Court bakhuluma ngabomthetho ukuthi kusenzele ukuthi imagine le iphumelele ukhanya ngani vele amaphorisa lawo kanye ngani vele sibefuna ukusetshenziswa ukuthi abantu izizalwane zeZimbabwe singakhwanisi ukutshengisela ukukhuluma izigalazo zazo.
Idale laphezulu ele High Court linquma livumela ukutshengisela kwabontanga bomanyana kwetha jamuka sesijikile abakhonana ngodaba lokulethwa kwemali yamabond notes osokusondele.
Bese siqalise ngakho ngama designs ayenziwa ngama architect abayibazakhangela ukuthi i structure lesi siyamitha ama needs esawa specifyayo okhangelelwa ama bus, imchova, ama vendors plus lama shops okumela bekhona.
Amalungiselelo okwakhiwa kwendawo yamavinkili lezitolo eGodini Moko Bulawayo abikwa iqhubeka kakuhle. Kwezemidlalo, iqembu lenguqula besifazane elama Mighty Warriors libhekana lomthwalo onzima kusasa eSao Paulo kwele Brazil lapho elizangqikelana lele German emdlalweni wama Olympics. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amalungiselelo okwakhiwa kwendawo yamavinkili lezitolo. Idale laphezulu ele High Court linqume livumela ukutshengisela kwabontanga bomanyano wetha jamuka sesijikile abakhonana ngodaba lokulethwa kwemali yamabond notes osokusondele njengalokho obekuqoqoyo ukuba kwenziwe ngolesithathu ngemva kokuba amapolisa ezame ukukuvimba. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi sinqumo esinikezwe nguJustice Lavender Makoni siza ngemva kokukhwezwa kwalolu daba ngelinye lamabandla alabontanga akulomanyano ele-Transform Zimbabwe abetha jamuka sesijikile sebevinjwa ukutshengisela ngamapholisa. Ontanga laba bathole usizo enhlanganisweni yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights bamelwa ngunkosazana Sharon Hofisi. Basijabulele lesi sinqumo abasakhulayo. Omunye wabo uTrust Nubu uthi besivele singekho isizathu sokuba amapholisa abavimbe ukutshengisela beveza ukukhonona kwabo ngokulethwa kwamabond notes kusikhatshana esilandelayo.
Thina sibona ukuthi njoba kukanya ngani indaba yamabond notes indaba kukanya ngani vele ikhathaza uzulu kwelizwe leZimbabwe. Njengabatsha sibona ukuthi kungangcono sitshengisele siyenze imarch sisuka kuJustin Monero Lorizende sisiyafika kuma office kaMinister of Finance sitshengisele ukuthi thina sibona ngani indlela abafuna kuphatha ngakhona umkhonomi lo ayisondlela esikanya ngani vele iyenza ukuthi abantu beZimbabwe bephile kakuhle.
Esola ukwenza kwamapholisa ahlezi ezama ukuvimba uZulu kulungelo lakhe lokutshengisela.
Thina siyenze sisebenza ngabanye njengoba ngikhuluma kanje so kula abanye bethu base High Court bakhuluma ngabomthetho ukuthi kusenzele ukuthi imagine le iphumelele kukhanya ngani vele amaphorisa lawo kanye ngani vele sibefuna ukusetshenziswa ukuthi abantu izizalwane zeZimbabwe singakhwanisi ukutshengisela ukukhuluma izigalazo zazo.
Ontanga laba bakhangelelwe ukufola belubhekise ehofisini kamphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa betshengisela ukukhonona kwabo ngodaba lwamabond notes. Umanyano wetha jamuka sesijikile ubunjwa zinhlangothi zabontanga ezilithumilane zamabandla ezombusazwe aphikisayo kanye lenhlanganiso ezisebenza loZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Amalungiselelo okwakhiwa kwendawo yamavinkili lezitolo eGodini Mall kobulawayo abikwa iqhubeka kakuhle. Uhlangothi lobamanjinela obekansili lusithi konke obekumele kwenziwe andubana umsebenzi wokwakha uqale lokhu kusendleleni eqondileyo njalo labaza kwakha lindawo belandela iziqondiso abazibekelwayo. UNompumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UManjinela Simela Dube uthi sebelayo iplani yesakhiwo samavinkili.
Esesiqalise ngakho ngama designs ayenziwa ngama architects abayibazakhangela ukuthi i structure lesi siyamitha ama needs esawa specifyayo okhangelelwa ama bus imchova ama vendors plus lama shops okumela bekhona. So architects wakwenza lokho waqala wasinika i first draft yakhe sayikhangela sa critical sasola okunye okumele akwenze okunye sikhangela ukuthi ama vendors asithe ufuna fakwe lapha na kumele undercover kube all weather facility similarly ama passengers kumele lawo abe under i cover nxa besiyagada amabhasi.
Kusasa iCouncil yakobulawayo iyahlangana njalo labadweba isimo salapho okuzakhiwa khona ukuze babone ukuba kuyalandelwa na okufunekayo ukuze kudlulelwe kusibanga esilandelayo.
Lokuthi ngendlela thina esikhangelele ngayo ukuthi godini phakathi kumele kube labantu abayibo abasebenzayo kumbe ngabo zosebenza nxa usuphakathi kweshop o ngama abantu abakhamba besiyagada especially nxa usudlule the commercial side amashop ususiya kugadeni amabhasi kumbe ugade e-South Africa kumbe ugade emagwegwe kumele umuntu odlule siya ngale ebe ngupassenger so as to improving i-security yendawo yakhona. So yiwo ama-designs esithe khona ke bayaqale bakhangele balu ngise of which is bona kusasa saba lomhlangano sesikhangela ukuthi kuyini abakulungisileyo and esebengapha nxa sebeqede lapho ngikhona ke ama plans eza submitwa ku council for approval lakho i process okumele yenziwe and sithemba nxa sesingena ku stage ye approval ama plans kulapho sizaba lama firm dates as to when the physical construction ezaqala khona.
Ukwakhiwa kwegodini mall kukhangelelwe ngamehlo abomvu nguZulu wakobulawayo njalo kuzafakwa imitshina yangalezi nsuku ezabona yonke into eyenzakalayo ithatha imifanekiso yamavidiyo ngenhloso yokuvimba imisebenzi yamasela lezigebengu kutsho uSimela.
To improve security egodini because we expect that kube indawo elabantu abaningi indawo eminyeneyo kuqakathekile ukuthi idesign yethu ihle ibambe iprovision esisithi ngama-CCTV cameras abe khangela indawo yonke senzele ukuthi utsozi lanxa ngaze atshontshe kule khamera lapho ungahambe yeplayer khona libone ukuthi uhambe njani lapha ngibani okwenzileyo. So that is meant to improve i-safety eyabantu ababesebenzela khona.
Ensukwini ezedlule kuke kwathunyelwa iqula likahulumende lizophenya ngokwakhiwa kwale mall. Ikhansili namhlanje iveze ukuba lokhe belinde impumela yalolo phenyo kodwa amalungiselelo okwakha lokhe eqhubekela phambili njengokuhleliweyo umsebenzi kawumiswanga. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Umgcini sihlalo welinye lamabandla aphikisayo elisanda kusungulwa ele Viva Zimbabwe umnumzana AC Lumumba uthi umongameli Robert Mugabe nguye umthengisi omkhulu ngoba uyayazi imisebenzi ephula ilungelo loluntu yamankampani kahulumende ancedisa iZANU-PF ngemali esetshenziswa ukuqhuba imisebenzi yokuhlukumeza uZulu. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ulumumba owake waba ngumkhokheli wohlangothi lwabasakhulayo lweZANU-PF utsho lokhu emhlanganweni lentathela izindaba yemedia center wokwazisa ngesimo sebandla lakhe leViva Zimbabwe asanda kulethula. Ethi lanxa emaningi amabandla aphikisayo asethe abunjwa abalandeli bawo abaningi bengazi ukuqakatheka kokuyaphosa ivoti okuyinto ebingenye yemfihlo esetshenziswa ngabeZANU-PF ukunqoba iminyaka yonke le ngoba abalandeli balo betholiswa imfundiso phezu kokuqakatheka kokuvota. Abanye babakade bekhona emhlanganweni lo abavele kwezinye inhlanganiso bathi abawethembi amazwi kaLumumba ngoba esewakhuluma esewaxotshwa kuZANU-PF. Omunye walaba bantu ngumnumzana Steven Sibanda we-Occupy Africa Unity Square campaign.
Okokuqala nesikhangele ukubana yena ube kuZANU-PF ubekholisa ubesidla ekhombe ngophakathi kuZANU-PF. Okwamanje sokubuye kwashisa kuZANU-PF kwaphuma wayaphandle kuchaphandle njalo kuyaqanda kuhlaleki ngendlela sithi ukuthi ayijoyina i-opposition main opposition political parties bama-opposition political parties ahlele khona kube kwaba nzima kuye njengomuntu owade esejele ukuthi uyabe ebusa mbe njengomuntu osejele bekhokheli Because Mzila Njala City na no wenga zanga awe lotando lo mnumza na moke nzongirai. Njala si Mzila wati inamuta mtanda ya mnumza nchamisa.
Kote wa usbanda uti kuyachabulisa ukuba abakrochwa uleli banda leza nupiefu. Sebe kuluma ulimidwa bantu, sebe vulega amesho.
Ye, nga umuntu omela abantu mboko kila bantu. Kuluma ikiniso. Agula ando wana use kangini. Kuluma wana lapa ule siluani. Unge sabuti za gula. Nga sisa gula, leso siluani. Siku jeli ikiniso. Unge sabukuma ikiniso. Wana uloku paka duwa nchangisi. Nga nito zinga sama uti. Kuluma imbono wako. Kuluma imbono zaku. Wana wanyanyi jela ngatu mtoze tinga esinati irrelevance. Wana nga seve vanjani kuwezo mbu sazo. So ngiyinjela singezi mtu mtu ochenwe asimthathe ngiyinjela simkhane njalo ngiyinjela
ulumumba uthi lanxa ekhona amabandla aphikisayo elizweni alikho elicacayo okwamanje ukuba lizokwenzelana nabasakhulayo elizweni kungakho wakubona kufanele akhokhele ekubumbeni eleviva Zimbabwe elizoncintiswa kukhetho oluzayo lanxa yena ethi akasoze yancintise ngoba ezibona engafanelanga ngimele istudio 7 ngise Harare ngingumevis gama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930 12080, la ku 15775 kHz. Lila konjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Ukusilela kwemali emabhanga sikubangele ukuba kusetshenziswa kwamakhadi ebhanga okuthiwa yi-plastic money kubhahe elizweni. Umphathi ndambo wezomnotho umnumzana Patrick Chinamasa uthi ngalokho uhulumende usesengezelela imishini yokusebenzisa amakhadi la endaweni zonke ezikahulumende lapho kudingakala khona imali. UChinamasa utshele iphephandaba le-The Herald ukubana uyemukela ukusetshenziswa kwamakhadi lokhu ngoba sekutshengisa mgceke ukubana impilo kayisiyo kubamba imali uqobo nxa ule khadi lakho. UZulu labo somabhizimusi bebengemukeli ukusetshenziswa kwamakhadi lokho. Kodwa ingcwethi ecubungula izomnotho umnumzana Bulisani Ncube utshele iStudio 7 ukuthi bafuna kumbe bengafuni ukusebenzisa amakhadi abantu abala abangakwenza kulokusebenzisa amakhadi la.
Ngiyaphumelana laye ngoba abantu lanxa kade bengayithembi njalo lanxa kade bengathandi ukuthi bayisebenzise akula ngeyindlela abangayenza ngaphandle kokuthi bayenze ngoba ungekela ukwenze njalo akula mali ozayithola. Uyabule mali ngathi if engange $500 ebank uhambe ebhenki bakunike only $100. So usuza kwenzani? Usucabanga ukuthi kuyebhatala izikweleti wenzeni ayikwani. So usuza kwenza ngithi njengoba kumele ngithenge igrocery yabantwana wothi njengoba $300 lesikhwameni ngihambe ko-TM ngiyesebenzisa ikhadi lami lokuthenga. Ngithi njalo indawo eziningi zebank siyakhosela ukuthi babe nawo amakhadi. So sikwanisa ukuthi uhambe city council uhambe ezesa uye bhadala ngomunye ikhadi. So ayisukuthi lokho kuba nokumehluko sobe nomehluko kodwa ayisukuthi abantu bekuyinto abayifisayo. Bebenginolwazi lwakho but ngiyathemba ukuthi ngenxa yokuthi kusimo sezinto besingavumi sesibenze baqalisa ukunazela ukuthi hayi uyasebenza kungcono kulokuzama ukuvukela nsuku zonke ukuthi uye layina ebhenki uthole $100 ngesuku zonke. Ngomthatha yona $100 ukususenza-ke lokho okunye ngokubhadala ngekhadi ubuyele sufuna lokho ungabe ufuna ikheshi.
Yona imithelo efakelwayo nxa usebenzisa ikhadi leyi kayiphoxi uZulu na ama-bank charges?
Angithi ama-bank charges bathe benze njalo i-reserve bank yangenela ngokuthi iwehlise ifaka umthetho owehlisayo. Kuyamenza kodwa ke I think ngenxa yakhonokho ukuthi kwavela kwafaka ukuthi kumele ehle ukuze abantu basebenzise i-plastic money.
Siyabona ukubana endaweni ezinye ezifana lemaphandleni lamadolobho amancane imitshina yona le yokusebenzisa amakhadi ingani kayikho. Ubona njani udaba lona?
Ngokwazi leso ngibona indawo eziningi sezidlayo imitshina yale. Yemaphandleni ngeke ngikho but emaphandleni ezele nje ubona bebevele beyisebenzisa iplastic money to a certain extent ngoba bavele besebenzisa i-cash kakhulu. na hoti lo zeni kuloko imani transfers zizaba sisi kakhulu.
Ngokubona kwakho ubona ungani ukusetshenziswa kwamakhadi lokhu kwenze ukusilela kwemali kwabanganeno?
Yee, ngibona ngokubona kwami kwenze impilo yabangcono ebandini ngoba bese kusitsha ukuthi akusela sikhathi sokuthi bayelala imali ebhenki njalo sokusitsha ukuthi bananzelele ukuthi hayi impilo iyenzakala, wanelisa ukuthenga, wanelisa ukwenza konke ofuna ukukwenza ungathwalanga imali eningi ngesijumba esikhulu. Njalo kuyancedisa ukuthi ungalahlekelwa imali ngoba nxa uthwele ngesijumba, isijumba singalahleka, uyasulahlekela. But nxa usebenzisa i-plus imali ungalahleka ikhadi, awuluzi lutho.
Lo ke bekungumnumzana Bulisani Ncube ingcwethi ecubungula ezenotho. Ubekhuluma lo Chris Gande we-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live talking off past 8 kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM live shortwave 12080 la ku 15775 kilohertz. Ku Studio 7 Live tokuhlelo lwabasakhulayo olwe the connection namhlanje sikhoka labasakhulayo abakuhlelo lwe Mandela Washington Fellow. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha a Voice of America eseWashington DC. Singakangena esigabeni sethu esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafishane. UZulu ovotayo eMelika ukhanya isekela uzancintisa ukhetho lukamongameli yemele ibandla lamademocrats unkosikazi Hillary Clinton kulomela ibandla lamarepublicans isinothi uDonald Trump. Inhlolisiso eyenziwe ngabe CNN iveza ukubana uClinton abantu balethemba lokuthi ulakho ukuba ngumongameli olohlonzi kulo Trump, njalo ulakho ukuqondisa ezenotho ezempilakahle ezobukuza kanye lezabalwa becatsha abesimuslim. Kuthi ke isiphatha amandla sebutho lomanyano we-African Union esisebenzela kwele Somalia sigwetshwe ukuhlala ejele komnyaka wonke lokwehliselwa esikhundleni somsebenzi ngemva kokufunyanwa silecala lokuthengisa imbhobho kanye lamafutha ezimota emkambo wensita esigodlweni salelo lizwe iMogadishu. Umhlangano wokugqiba uhlelo lweMandela Washington Fellowship owe Presidential Summit uyaqhubeka khonapha eWashington DC lamhla abasakhulayo benikana amacebo kundaba zentuthuko njalo sebemelele ukuhlangana lomongameli Barack Obama kusasa lapho azagqiba khona lolu hlelo okusemthethweni. Omunye wabakuhlelo lolu ngumnumzana Buthelezwe Nyathi, yena ke othi kunengi abakufundileyo kumavika ayisithupha edlileyo ngobukhokheli obuqotho.
Uhlelo ngilithandile kakhulu yenkomo ngoba luhlelo oluthuthukisa olulola ingqondo. Ulwazi yinto nje umuntu wonke ophilayo ukukhangelelwe ukuthi abe elokhu eluthapha ukwenzela phela ukuthi lokhu esikwenzayo ezigabeni zethu ezishiyeneyo kube lesisindo. Nxa ukhona ngale matojeni uye ulwazi ungaluthapha but kuyakhona lapho kufika khona umlindo uyacina. Ngakho nxa uthole ithuba lokuthi ubuye ngapha emeli kuzohlangana labanye ontanga benza umsebenzi omangalisayo emazweni abo kuba yinto enhle.
Kuyini okubalulekileyo ngobukhokheli othe usiza lapha mhlawumbe ungakwazi kodwa osubuyela sukwazi manje?
Ebengikwazi kodwa ngingakuzwisisi kulo mahluko yikuthi kanti vele ubukhokheli yikuyini. Esengikwazi obala yikuthi inkokheli kumele isebenzele abantu bayo. Ubukhokheli kawusikho ukuthi ungangena esikhundleni usudinga amacebo okuhuquluza inotho yabantu uzithuthukisa wena abantu bona besala behawula. Kumele wena usebenzele abantu kodwa nxa bekubona laphana bethi ya ubaba lona siyamhlonipha uyasisebenzela sethuthukise isigaba sakithi.
Umnumzana Buthelezwe Nyathi ngomunye wabasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship lapho bexoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7. Omunye njalo okuhlelo lolu unkosazana Annette Moyo laye uthi kunengi akufundileyo.
uhlelo loluhambe kamnandi Ntunga isikhathi si phangisa phela kodwa ke sibe lesikhathi sihle kakhulu sokufunda lokufundisana njengabantu abatsha lethuba lokuthi sifunde from amanye ezinye inhlelo ezenzakalayo eAmerica ezizama ukusungula ama solutions for ama challenges akhona lapha eAmerica and bekuyisikhathi esihle kakhulu esokuhlangana lama Americans sizwisisa ukuthi yikwini okubenza benze lokho abakwenzayo and ngingathi mina i 6 weeks lezi kungani iminyaka eminingi ecompressway yenziwa umnyaka owodwa uyenziwa just as i 6 weeks kwenzeka ukuthi ubukhokheleli bami bube ncane
kuyini okubilwa ukuthathu okumqoka okuthethe lapha okubuyela lakho eZimbabwe
okay okokuqala bengihlangene labantu abatsha abangabakhokheleli from izwekazi leAfrica and into engiyifundileyo ukuthi omunye lomunye wethu ulokunenga ngakulethe tafuleni ukwenzela ukuthi since sizwe isizwe kazi seAfrica sibe ngcono ngakho ngisuke ngile ntshukuntshu yokuthi ngixhumane lama Africans enhlangene lawo lapha eAmerica ukwenzela ukuthi sisebenze ndawonye sithuthukise ilizwe leAfrica
unkosazana Annette Moyo ngomunye wabasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship
When we bow, silale ma when we bow, silale ma when we bow, silale ma
Uhlelo lwamasiko lenhlala kahle kaZulu lamhla sixoxa ngemigido yechineyo yenziwe izolo eZimbabwe. Minyaka yonke ohlangothi lukaHulumende olubona ngezamasiko lwenza umncintiswano weJikinya Festival. Lonyaka kunzima inkundleni njengoba abantwana bachaya phansi kuze kuzwele ngemigido etshiyeneyo. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu Kips Dube weStudio 7 uxoxele unkosazana Catherine Mthombeni okuhlangothi lukahulumende olubona ngezamasiko.
Sile mdlalo weJikinya Dance Festival esiwenza labantwana abaseprimary school. So kathe sibe qalisile vele kumaprovinsi ukwenza ama-competitions angikhona ukuthi bethole isikole esiyamelela kuma-national finals ngo-November. But emdlalweni lo abantwana babesenza ama-traditional dances atshiyeneyo isikhathi esiningi awuthola ukuthi bayenza ama-dances ahambelana le ndawo lapho ababe bekhona normally sikhangela emrewa ngale emre kwiprovinsi le lemrewa bajwayele ukuyenza ijerusalem mampende because lapho yikho lapho idensi enale edominant khona suka khonapho sande emajegelele ndlamu ayenza atshiyeneyo amabhiza esichikitha namanye amadisisi ayihlukileyo adlala lezi ndawo zangikhona but ikakhulu thina esabe sikuhlethile ukuthi abantwana bebe sigcina kale amasiko ethu njalo bebekwazi ukuthi alondolozwa njani but sikuyenza through i-dance
singathi selokhu kwaqalisa imigido leyi ubona ngazani amasiko segcinwe kanganani njalo liyalandela yini ukuthi libone ukuthi amasiko angikhona aqhutshelwa phambili
kulokhu kwaqalisa imigido leyi uyabona sibili ukuthi ama-communities ayendresa i-Jikinya Dance Festival njalo bayiqakathekisa ngoba sikhathi nasikhathi simanxa sisenza ama-competitions analawo siyathola ukuthi abantu babuya ngobuningi kwabo bezisekela abantwana babo even abadlali ezindlini bayasekela noku-encourage abantu ababo ukuthi be-participate ku-Jikinya Dance Festival so in a way I think kuya-eda i-value ebantwaneni the nation at large yangayiphathi.
Yebo kodwa bakhona yini abantwana ababe bekuthathe bokuhambise phambili becina bekusebenzisa nje kubaphilise.
Bakhona abantwana ababe kuthathe bethethe isikole bethi perceive in bethiba ku primary bengene ku secondary bekhubekele phambili ne dance yabo yena le special manqabe challenge and then after that bebe ngama artists sibili a specialize in dance and khona lokho yikho ukuphilisa ileni langkhona abanye abayenza njalo.
Singathi labo abanye abasengqondweni yakho khonapho ngabaqamba nje asebengani sebangena kuzinga lelo
kathisa suze ngibaqambe ofyet kojaso kumele ngisitheke amabizo lamahlele bawo
ye sithi-ke ngamafitshane akutsho sibili ukuthi imigido leyi ubona zani izaqhubeka kuze kube nini
imigido lei ngibona ngazani ezange zabantwana bekhona thina njengemihlala khanso sizaqhubeka sisenza imvido nale futhi kuqakathekile empilweni zabo abantwana njalo elizweni lethu ukuthi amasikwana lawo egcina ngani and nomali abantwana yibo abamele befundise ukugcina amasikwana lawo ngoba yifisha yethu yakusasa kuqakathekile khona le ukuthi imvido nale uthuthuka uhambelela phambili kuhamba lawo njalo.
Lo-ke unkosazana Catherine Mthombeni ukuhlangothi lukahulumende olubona ngezamasiko. Lapho-ke limuzwe ekhuluma lo Gibbs Dube owe Studio 7. Lilalele kumsakazo we Studio 7 eye Voice of America lisizwa sisakaza singapha eWashington DC. Kwezemidlalo iqembu lenguqo elabesifazane elama Mighty Warriors libhekane lomthwalo onzima kusasa eSao Paulo kwele Brazil lapho elizanqekelana lele Germany emdlalweni wama Olympics. Iqembu le Germany ngelesibili kuluhlu lwamaqembu enguqo emhlabeni jikelele. UChris Gande uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso yenguqo yezifa uXolisani Gwesela othi balethemba ukubana amantombazana azakwenza izimanga.
Lokuthaba okukhulu ukuthi i-team yethu enguqo yamantombazana eyithi ngama Mighty Warriors bayekwele Brazil kumudlalo wama-Olympics kusasa bazagqikilana lelizwe le-Germany ibasisela inhlanhla enkulu yama-Mighty Warriors dlala e-Germany. Ukhoni sekhulumile ukuthi hhathi sengikukhangeli-ke engingathi amavidiyo lapho i-Germany ayidlala khona ngabona ukuthi badlala njani themba lokuthi kusasa bangaphuma kuhle banqobe iGermany. Siyacela umuntu wonke oyisizalwane seZimbabwe kumbe othanda ilizwe leZimbabwe ukuthi kusasa bakhangele kumathelevizini abo basapote amankazana ethu.
So emalungiselelweni lapha le themba lokuthi konke kuhambe kahle akusoze kubaphambanise ukuthi akula mali akula lokhu lalokhu.
Uhlale ekhuluma ukuthi hhayi babene-training camp eyenyanga yonke loku-camp wasekhangela amankazana akhe ukuthi adlala njani wasekhangela lokhu abakuthi ngesilu ngama-competitions akhe ule themba lokuthi zanqoba kuma-olympics.
Lo-ke nguXolisani Gwesela isikhulumeli senhlanganiso yenguqo eyezifa ubekhuluma lapho le Studio 7 ecingweni eseHarare. Abenhlanganiso yezama yezemisakazo yezigaba ama-community radio stations bayakhonona kuhulumende ngomcabango wakhe wofuna ukuyekela ukupha imvumo yokusebenza ama-license. Asizweni udaba esilwethulelwa nguMark Peter Ntambe.
Obona ngemisebenzi kuZakras umnumzana kuzayi kwangwari uthi lumcabango uza ngesikhathi bekhangelele ukwengezwa kwenani labaphiwa ama-license ama-community radio njalo ukuncitshwa kwabo kungaba yikwephula umthetho.
Ama-community radios akabizwi ukuthi anikwe ama-license. Kuyini kudileka kangaka? Kuyini njalo okwenza ukuthi sithi njengoba ama-commercials ahlulekile, ama-community radios lawa azahluleka. So thina ngokwethu sabona ngani it's a violation ema-rights ama-communities ngoba they've got the rights as provided for in the constitution ukuthi bathole ama-radios gava.
Umthetho we-Broadcasting Services Act usele minyaka elishumi lanhlanu ukhona njalo uvumeza ukuba imisakazo yezigaba ibe khona kodwa kuze kube lamhlanje lokhu akukenzakali. Umqondisi wezakras unkosazana Vivian Maraba uthi kuyadanisa kakhulu ukuza uhulumende sedonda ngemva kokunikeza ithemba lokuba imisakazo le inganikezwa amalayisensi. Uthi inhlanganiso ezifana leyakhe iMisa Zimbabwe Media Alliance lezinye zazama ukubuzisisa ngesikhathi uhulumende enikeza ama-license emisakazo emikhulu yama-commercial radio stations ukuba wasebenzisa iphi indlela ukuwakhetha ngoba kukhanya ukuba enikeze engahlolisisanga ukuba bengenelisa ukusebenza na. Okhokhela inhlanganiso ezimele ekhomaliso umnumzana Rejoice Ngwenya uthi ama-community radio stations aqatheke kakhulu la kunhlanganiso fana leyakhe ezilembiko enikezwa uZulu imfundiso etshiyeneyo.
phela nxa thina sibhala kunje so sibhala ingqondo ezikhulunywa ngabantu imbono yabantu kuyanceda ukuthi lathi singene kuma radio stations that sikhuluma ngakho sibatshengisela sibakhombisela ukuthi kulotshwe ngakho kuyanceda ukuthi i-community radio station ibe khona amazwi wonke aphumeleleyo mfowethu alama community radio stations.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo, uMpraxedes Jeremiah.